Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu umhlaka 8 Mabasa 2022 ngifrakthedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deep Slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi. Kodwa ke isimo nje ngimi sisho asihlanga. Yeah.
Iziphathamandla zikahulumende we-South Africa ezigoqela umphathi Ntamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokitshini le-Diepsloot e-Johannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Bayamsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota ephikisa inyathela lokuxotshwa kwe-Russia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine.
Abaculi abangi-inspirayo labana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane ngemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye.
Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo o-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi Ntamboka njalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele lamhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokitshini le-Diepsloot eJohannesburg kulandela ukubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kuthangi ntambama. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi Ntambogaja lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthe usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ichumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu. Uthe amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho labaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amaphoyisa kodwa asizowatshela futhi ukuthi angayeki mayekusola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverifya ukuthi unawo yini ama-documents. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara ativeza ama-documents. Ma ungawavezeke ama-documents inkinga-ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi Ntambogaja lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulu umlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi kudingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Mulife uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are troops. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around Deep Slot as they please. That's we want Zimbabweans to leave. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must leave.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo eza kwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweneyo kulo mhlangano yikuthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo uzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi laye obekhona kulomhlangano uthi isimo eseDiepsloot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Inzima indaba. Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deep Slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke simo nje ngemisisho asihlanga yeah
kusukela ngo2008 ele South Africa lishaselwe ludlakela lokubandlululana ngokuzwe olwezenophobia kubanga umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa. Iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabe Zimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni. Selokhu kuqalela unyaka, sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo, osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa. Usenjalo imuli kanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe Deep Sloot wahlala kwelinye lokuthi lapho bacabengela ukuthi uphephile khona. Imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesihlakalo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kwele Russia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine nganye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. Ele Zimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi eSwazi le-Afrika kuSADC elivote lisekela ele Russia ngoba amanye amazwe aweSADC ekhethe ukungavoti esekela loba ukungasekeli. Lanxa ele Zimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli, iRussia icine ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba angamashumi edlula 91 evote esekela. Amazwe angamashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti. Avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24. Agoqela eleZimbabwe leleChina. Iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council lokuxotsha eleRussia ukuba lilunga lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Ngomnyaka ka-2008 eleRussia leleChina aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izitsheziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwalulolidlakela olwethusayo abaningi ngaleso sikhathi lapho okwabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye. Le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga, yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla leZANU-PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho i-runoff. Iincwethi ezicubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ancediswa ngeleRussia leleChina empini yawo yenkululeko embusweni wabamhlophe ababethumbela omazwe, okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota esekela eleRussia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Ababalisi baseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzaqutshwa ekupheleni kwayo nale inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi bebeqhatshwa luhlangothi olwe-ZimStats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi bale minyaka emingaki yokuzalwa, kodwa lonyaka lolu hlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimstats libikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla leZANU-PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga kodwa azakwenza kube lula kubandla leli kukhetho. Abantu bazavalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta, uMnumzana Richard Gundane, ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe 45 ngama 50 years banye sebaapproach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu bathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivator layo ibayi-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuye kwayenzwa yini i-medical examination yakhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khonokho kumbala. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayayingena umsebenzi nxa kuyi-fesicamfesi sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ukucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi ezombusazwe kasizibonilaphi bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngane kwigatsha le-census babonyeni esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phelele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali even nxa singasebenzeli imali sifuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasinalwazi lokuthi yabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole sebenze nelizwe.
UMnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezimta, limzwe ekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 eseGwero. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi olwezimsters yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwele South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini weDeepsloot ngesihluku sokugumodwa ngamatshe qede lapho usatshiswa. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabeleni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kunengi njalo okufanayo okwenziwa ngele Russia kwamanye amazwe okugoqela ele Ukraine. Kusenzakala konke lokhu, ele Russia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhahlanyezwa nguhulumende. Kusenjalo, kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho uhulumende kamnumzana Alexandra Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avozayo, njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinjwe ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department luthi abasanikwa incwadi zokuthekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen owabulawa abantu mahlayana. Phansi komthetho we-Presidential Proclamation 8015, elemelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elemelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okuqoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika ole Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenotho eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Lolo bengoludaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo unqobe izida masuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranbourne Bullets. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Masukuli imali inqagala mhla iqembu la Highlanders lidlala lele Triangle ngesonto edlileyo, njalo udokotela beqembu bathe namhla engaphindela enkundleni ukuze aqale ukunyathela izilolonga kancane. Umpofu futhi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi kufika ngesonto lomdlali eseluleme.
Ndingumdlali elokhu engikhangele ukuthi amadokotela amklile ukuthi aqale ukuthenga namhlanje. Ngizabona ukuthi uzagwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto uyabe 100% and ngiyakhuleka ukuthi kube njalo. Ebese kwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ungane into zokuhamba, engumdlali ode sasinika amagoli, engumdlali ade sinika istability, kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngesonto.
Umasunguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kwiqembu la Highlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeli. Umpofu futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo wokwenza ukuba enkundleni eBarber Fields badlise amanye amaqembu imbuya ngoludi.
Abasekeli beHighlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu especially at Pepper Fields, basinika idlabuzane kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi bengakhathali bezokhuza abafana, abafana labo babamelele ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi ama-supporters ethu asinika idlabuzane elikhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangesonto ngiyafisa ukuthi sithathe inklomelo emithathu.
Umdlali wesiswini senkundla uAdrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki lethumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele Tenex ngaseNational Sports Stadium, kuthi ngomgqibelo lwamaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngaseZakuva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos ngaseBabab, iqembu leBulawayo City lizemukela lele FC Platinum ngaseBarber Fields, kuthi ngaseAscot iqembu leWawa lizadlala lele Chicken Inn ngesonto, iqembu leManyika Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngaseZakuva, kuthi ele Cape United lizadibana lele Yada ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Ichi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, ilamba linkomile wena. We baba, kunzima kulomhlaba. We baba, nomsebenzi uphokile.
Kule viki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo we-jazz uThandi Idlana yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Ibalaleli kuba kuhle ukuthi alikhumbuze ngembali yakhe
umculi ozalelwe kobulawayo ohlala kobulawayo oqale ukucula ngo-2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul ele fusion ye jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe usithi hlala ulalele
Chabela mtulo kaThandi njalo bamkhatha abaculele kuzindawo ezinenye ezijiyeneyo ngesikhathi seCovid uThandi ucindezele idlalade lakhe elitha lona ke liyahlangaza
ngomnyaka ka-2014 ngikhiphe i-EP yami okuthiwa ngu-Ongaziwayo elenguma ezine ngase ngizokhipha njalo idlalade elenguma ezilitshumi okuthiwa ngu-Inganekwane ngomnyaka ka-2020 Mina uThandi Dlana ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma okuthi ukuthi ingoma zami zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela
Usebenza nabaculi abanengi bejabulisa uZulu eZimbabwe. Uthanda ukuthi yibo abamenza abe lemfutho ukuya phambili ngomculo.
Abaculi abangi-inspireyo labana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane ngemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelana niyo. So abaculi abangi-inspireyo ngabantu esibona ngaso linye. Abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili abantu abaqakezela abanye
uThandi ehlangane lenye intombazana edume kakhulu ngomculo wesintu uNkwali Bakokela iqembu labaculi abatheneyo kobulawayo okuthiwa yi-Songs of Lozi K. Leli qembu licula lihaya indlovukazi uLozi K. Uyinkosikazi yenkosi uLobhengula owasala ikhokhela amabutho inkosi Sinyamalele.
ULozi K wayengumkhokheli uLozi K. Wayengumama wabantu uLozi K. Wayengumkhokheli uLozi K. Wayengumeli wesizwe. Let me tell you a story, a story of a blessing.
black African woman.
Uhulumende weZimbabwe wanxusa iSongs of Lozi K ukuthi iyecula eDubai kuWorld Expo lapho uThandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphedlo. Lona limi njani leli cembu? Utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So uSongs of Lozi K ulami uThandi Dlana ulosisi uNkwali uNoma Thamsanqa is ama main vocalists. Ababhali bezinguma ku Facebook ngingu @thandidlana1 ngikhona njalo ku Instagram thandi_dlana iphinde kibe khona la ku Twitter ku @realthandi. Umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platform.
Bese kwetshiselo Thandi Dlana kuhlelo waza oza Friday. Kanjani uyasebenza uthi kudla umculo alale umculo uthi ufuna ukuba umhlabelelo odume eAfrika yonke jikelele. Ngimela yesithu 7 igabramu eza Jesus Banda
elifungamele uluntu isizwe esiningi esithi zomkhonto nomalanga ubuligibela ilanga lisaphuma lisahlaba lithisa linjalo ubulimela kunjalo wenza ukuhlula amadoda amadala. Indaba yakho ukuyimela khontokazi kwezizwekazi olawula emkulwini ulawulela sezinkundleni lwasakaze lisiphaqa sibanzi elibhonsa amasamuli abafo libhonse alale athule.
Ngehlukani zihlobo kathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphatha amandla zakarhulumente weSouth Africa ezikhokhela umphathintambo wogatsha lweendaba zamapolisa umnumzana Bhekicele namhlanje ziqhube umhlangano wezakhamizi zelokitshini leDoopsloo eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Bayamsola urhulumente weZimbabwe ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxhutshwa kwelerussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eye-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine. Kule viki uhlelo Woza Friday besilomculi odume kwamagama ngeengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi mpelasonto elithukile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.